So we see card descend about VOA in Debele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 18 Lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli bebandla lezano PF lamapholisa bazama ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe enkayi.
Abantu bezano konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili.
Amazwi kamnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle abokuza, aduduza abeZimbabwe, kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya.
Noma kungaze kuba kunika imvuthulukezwe ematafuleni, kodwa ngeke wafa wahlonipheka. Njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezweni lakho. Yiko ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba.
Inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali engamadola emelika angamachumi amahlanu abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
So balungisa inwele belungisa inzipho up to i-value enganye $50.
Kulabantu abayi-9,000 ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanka ebithwele amafutha ezimota duzane lekaloma izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa babikwa bezame ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe enkayi. Emfanekisweni kamabonakude osezandleni zeStudio 7, abasekeli bebandla lezanu PF babonakala bevimba umgwaqo behlabela ingoma ezithethisa uChamisa. Abantu laba kade belihlekana bebethwele njalo amabhakani alotsho ukuthi izijeziso zenotho kumele zesulwe. Kodwa uChamisa wenelisile ukungena emzini etshiyeneyo ekhulumisana labalandeli bakhe. UChamisa uphakathi kohambo lokukhulumisana labalandeli bakhe ezigabeni zelizwe lonke. Useke wahamba esigabeni seMaswingo leManicaland. Kuliviki usesigabeni seMathepeleland North. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo sesiziba usithumele amazwi alandelayo.
Lapha ke enkayi njengoba libona besile hlelo zethu lapho esihlangana khona ke abantu abachiyeneyo ama community leaders ukuze sibonisane ngendaba yenguquko kule ndawo. Yakwazi izikulwane zeZimbabwe le-Afrika yonke ukuthi indawo le indawo efuna ukuthuthukela iye phambili, indawo elegasi, indawo eleco, kodwa abantu balapha bayahlupheka. Into ebesibuke izozibona ukuthi sikhulume labantu sibekwazi isimo esisendaweni le, yikho sibuye lo mongameli babonile abantu bezani bevala indlela, babona amapolisa emuva kwamandla yawo namapolisa ablokiza indlela. Abantu bezani konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili ngenhlelo zethu ngoba esikulandileyo la eMathebeli North ikuhlangana ukuthi president advocate Nelson Chamisa ihlangane lezi zukulwane zendawo yasenkayi leMathebeleni yonke jikelele.
Lawo ke ngamazwi umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo sesiziba. Amazwi omkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, i-EFF kwele South Africa, umnumzana Julius Malema, awukuthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekelwe ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kwele South Africa amukelwe ngabanye abeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayihlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuze athole amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapha amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Le ngenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulo emingcele eyafakwa ngurhulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
I don't want. I must go and tell this.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isiyemukelwe ngesandla zombili liningi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elichiwe yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Kufanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bakhala bekhala ngeqiniso. Ngananzelela iCovid le kulahleke balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhosa khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho, ingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforena abathathele imisebenzi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuchiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Afrika ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxotshwe, athi abantu bangaphandle abafuneka eSouth Africa, amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema le-EFF.
Umnumzana Gretman Khwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe babekuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba mu-Afrika kutshona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umu-Afrika wazela kuzokwazi lase-Afrika. Busa umangala ke ma ubona abanye abaholi base-Afrika bezonda omunye umu-Afrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba baphila kubo umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo-Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Kusenjalo kulabanye abathi lanxa amazwi kaMalema encomeka ikakhulu kwabeZimbabwe kumele bengakhudumali kumakhelwane bakhohlwe ukuyayakha ekhaya. Lokhu kwenzakala kulodaba lokuthi abeZimbabwe yamaphiwa incwadi zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni ama special permit asephela umsebenzi kumele avuselelwe na kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi amazwi kaMalema la awasoze abangele ukuthi aswele usekelo njengalokho ukwenzakala kukhetho olusanda kwedlula na.
Kubalekile emntwini ongumkhokheli ukuthi abe leqiniso ngento ayithembisa abavoti bakhe. Abavoti bangempela umuntu obathembisa amanga bayamazi nomuntu obathembisa iqiniso bayamazi. UMalema ngokuma echatshalazini acace ukuthi yena abantu bangaphandle ucabanga ngabo kuzokwenza ukuthi ahlonitshwe. Yebo bakhona abazombalekela abambalwa nothi abaningi abazombalekela bangaze balixhasa ibandla lakhe bangaze balivotela ibandla lakhe bezondiswa ikholokho kodwa ke abazukuba baningi abantu abanjalo abazukudala amahluko ngoba ma ubheka ukhetho lolusanda kwedlula ukwehla kosekelo olutholwe ngamabandla ezombusazwe ikakhulu le-ANC akulani lokuthi bacabangani ngabantu abavela ngaphandle. Kusuke nje abantu baphelelwa luthando lokhetho and kwasekusenzeka abantwini abamnyama bahlala bangayivota ngesimo somnotho esikhona phakathi kwelizwe kodwa esingenani nokuthi kunabantu abavela ngaphandle noma abavela kuphi. Yikho ke usekelo olutholwe libandla likaMalema EFF ayibonisa ukuthi lwehlile yebo bekucatshangela ukuthi luzokhuphuka kakhulu ongasenzakalanga kodwa kalwehlanga okusho ukuthi noma bekhona bangabe bengasamvotela ngoba ye bavotela uMashaba lo owe Action SA kodwa ke labo abangasavotela kuMalema akudalanga mahluko oyangaphi uma abantu bengasiza bonke bayovota njengalokho akade bejwayele ukwenza usekelo lwebandla le-EFF aluzukwehla
bakhona abathi abokuza ikakhulu abeZimbabwe bengazithabisi ngalokho okukhulunywa nguMalema ngoba kumele babuyele ekhaya bayokwakha uthini wena ngalokho
yebo lokho kuliqiniso akukhathalekile ukuthi bangaze basemukele kangakanani abantu basemzansi kodwa sinezindaba zethu ezezwe lethu okumele zilunge noma kungaze kube mnandi njani emzini kodwa kumelanga umuntu akhohle izwe lakubo ikhala kubo kumele ayowavusa amanxiwa kibo kulunge kube njengalokho ngoba awuhlonipheki mawubhace ezizweni noma kungaze bakunika imvuthulo kezwe ematafuleni kodwa ngeke wafa wahlonipheka njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezweni lakho yiko ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazwe wobekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Inhlanganiso yezindaba e-site ithi uhlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukuthi bayobhalisela ukuvota ngokubapha ithuba lokulungisa inwele zabo nxa bengenza lokhu luyaphumelela kobulawayo ngesinye sezigaba selizwe ezilenani labantu abalutshwana ababhalisela ukuvota. Imbiko esithole kumabandla ezombusazwe ithi idolobho lakobulawayo lilakho ukucitshelwa izabelo zokuvota ama constituency amabili kumbe amathathu ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu ababhalisele ukuvota. Umqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi bapha amakuponi okulungisisa inwele angabiza amadola emelika amachumi amahlanu i-$50 ngamuntu munye ubhalisela ukuvota.
Uhlelo lolu sananzelela ukuthi abatsha abarejist ukuvota abaselandaba lakho sasesibakhuthaza ukuthi kona ozahamba erejista ukuvota ehlale edorobheni lakobulawayo siyamnika umvuzo ikuponi lokuthi elungisa inwele mahara so balungisa inwele belungisa inzipho up to ivalue engange US$50 okuyimali eningi kakhulu ngoba uyakwanisa faka iwivi yakho ifunayo istyla esibe sihle ulungise lenwele zakho umbe uphotha amadredi abafana bayagela mahara bethinta inwele into zonke ezinjalo uhlelo lolu lwamukelwe kakhulu akutshona kuphithizela emahofisini lapho abantwana bezothatha ke amakhuponi lawa ingathi lathi sukusimangalisile ngendlela abantu abareacte ngayo ngoba sasicabanga ukuthi mhlawumbe bazatondatonda kumbe bengabuyi kodwa ke kuyathabisa ngoba babuya ngobunenge and into esithabisa kakhulu ukuthi ubuya ke khulayo abaleminyaka abo 18, 19, 20 okuyibo abantu esibakhangelela ukuthi beregister ukuvota ngoba yibo isikhathi esiningi abakade bengafuni ukuregister ukuvota so September bazaqhubeka belokhu bebuya ngobuningi okuzenza ukuthi abantu abaningi kobulawayo beregister ukuvota ngoba kule ngozi yokuthi ibulawayo ingaluza ama constituency amane nxa abantu belokhu bengavoti ngobuningi bengaregister ngobuningi.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus akhwelile phakathi kwamahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwa igciwane le-coronavirus kwabhubha oyedwa ebulawa yi-COVID-19. Kumanani alabo ababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lanye 21 ngabalithelelwe ezikolo. emaswingo kulabalichumi abalithelelwe ezikolo kuthi emashonaland east bayisithupha abahlanu ngabezikolo zemathepeleland south.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abayithoba minwe mbili ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanker ebithwele amafutha ezimota duzane leKadoma emgwaqweni osuka eHarare uqonda kobulawayo izolo ebusuku. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 abalimele kakhulu basiwa esibhedlela. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imuli kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo ivumelane nomongameli Emmerson Mnangagwa izolo kobulawayo emzini kamuyi eHillside ukuthi uzabekwa emathuneni eHeroes Acre ngomvulo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenza ukwakha izakhiwo abane babhubhile ngemva kokudilika kwesinye njalo isakhiwo kwele Nigeria. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili kwadilika isakhiwo esilamastezi angamachumi amabili lanye 21 esawohlokayo kwabhubha abantu abangamachumi amane 40. Umphathi ntambo elemelika ubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukwele Kenya lapho azaqhuba khona inkulumo zokumisa ukulwa phakathi kukahulumende wele Ethiopia labesigaba seTigray. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sakazi unjani, ngicela ukuphawula ngodaba lolwesiluzwayo lweParliament ukuthi isiNdebele ngani abasithandi ukuthi sikhulunywe lapha kaba sifuni. In fact abantu bakithi esiNdebeleni baba le problem kwasekuqaleni, ungabafica bebahlanu kufika ishoni elilodwa bayantshintsha bonke bakhuluma isishoni. Uma ungathi likhuluma lelo shoni liphendule isiNdebele kuyathi tribalistic, and into le iyasilimaza kakhulu njengesizwe sakithi komthwakazi esamaNdebele ukuthi thina lothulimi lufanele ukuthi ngabe yilolu tshabalalayo ezabanye indimi zikhuluma. Kubuhlungu kakhulu lokhu Msakazi. Sekudingeka amadoda laphana eParliament azamela ulimi lwakithi, kumbe sicine silandele yena umqondisi sihle sithi kuqunywe sikhulume ulimi lwethu sodwa, ngoba angeke kwenze ukuthi kukhulunywe isishona kodwa isiNdebele singakhulumi. Hhayi, kuyabe kungayenzi lapho kungangcono kwehlukane bakhulume bodwa lwabo ulimi lathi sikhulume olwethu. Msakazi, linto yasilimaza and kumele ithathelwe amanyathelo.
Salibonani basakazi beStudio 7, igama ngumbongeni wakonyoni. Iye basakazi, ngicela usizo eredweni yabantu eredweni ethembakalayo ezimisweni zomkhulu. Ngidinga ubaba okuthiwa ngu-Elfas Sibanda waseNkayi, kodwa angazi ukuthi iNkayi yakhona yiphi yendawo. Lo ubaba bathi wayehlala endaweni yasemagwegwe, kodwa anginasiqiniseko ukuthi imagwegwe leyo i-new noma i-old magwegwe, kodwa bathi kusemagwegwe. Wawathandana losisa bathi nguNothani Nyoni eminyakeni yabo 2007-2008 khona lapho uthandeleni kwabo ngathi baba nomntwana. Haleluya. So sengathi ndo baba ngiyamdinga kakhulu yena wasenkaya ukuthi wayisebenza kuphangikwazi eyindawo information yiyo le muzi ngoba bathiwe lo mntwana njalo lo mntwana lo ungathi uyahlupha le makhaya le so mabe sithi bahamba hamba bebantwini kudingakala ukuthi aluba uyabona ubaba wakhe lothiwa ngu-Elifasi Sibanda wasenkaya ngiyacela mhlawumbe ongabe enolwazi lele ndoda okuthiwa ngu-Elifasi Sibanda cela ukuthi engithinte kuleyi number ethi 0710963W76. Ngiyabonga msakazi sengathi sewaluthola losizo ngoba lo mntwana uyahlupha kakhulu kodwa siyafisa ukuthi le nsizwa siyibone. Indoda yakho mhlawumbe ngabe 70 something ngabe yabo 7977 khona lapho ngoba udadewethu yena waye umuntu wa 81 so ngicabanga kwami lokho kucabanga kwami kodwa wayeke lokubonakala emagwegwe enyumagwegwe lapha enyumagwegwe so baba sobayibaba lo mntwana. Ngiyabonga msakazi, amen.
Bathala kusitudio 7 njani obingelelayo nguThabancuma ofana phansi esigodini. Nomlayizo lakho kubaba uMqondisi Moyo ngithi kuye upresident wethu lapha njengoba abantu besithi le nto ayenzayo ayicace ukuthi uyenzani nje kulalokhu nangithi kuye nje engaphela umoya akayenza into yakhe eqhubeke phambili thina sikhona siyamsupporta siyamthanda njalo usibanibizwe hhayi akame kancane laphana uzophambanisa nje kuphela akame kancane siwina ngithi kuye ubaba uMqondisi Moyo lapha ukuthi akasukume sithathe siwina esihlasile ngamandla laphana ukuthi laba abakhulumayo kusase kube yibo abagijimayo beyobonga laphana masenzeka izinto zayenzeka. Mina ngilokuthi abantu uma ngizwa ukuthi uma bengeyisa nje bethi le nto engiyenzayo angeke iphumelele ngiyenze iphumelele so ngicela lokuthuba uMqondisi Moyo abaprovelongo laphana.
Ngiyalibingelela abasakazi be-Studio 7 nabalaleli abathanda u-Studio 7 viyo eNdebele. Ngithi bantu bakithi siyawubona umsebenzi omuhle liwenza nganenza hlala ngikhuluma ngakho loba ngingaba mubi ngokukhuluma ngokuyimi bami kuba ngumthwakazi. Bantu bakithi ngithemba ukuthi ubuningi bethu kathe sesibona into eyenzakalayo kwelizweni laseZimbabwe ikakhulu thina abantu bakomthwakazi. Asibe niyimbumba sibambaneni sibe yintoni sazini ukuthi okwethu lapho sesithi siyakufuna sebe sesikufuna kungabi nomuntu osifakela umgoqo kungabi nomuntu osisavuma ukuthi esidivethe ingqondo esenzeni esenzeni. Asipheni umfokamoya indlebe zethu esilaso simlalele kuzaba lula ukuthi siphume kuleya igibhithi esikhayele esikuyo kweZimbabwe not kind of lobit and because ngiyabonga amakhomrade.
Ngilibingelele sizwe sakithi. Mina ngihlangana nincube ngilapha eJohannesburg. Ngifuna ukuphawula kakhulu ngodaba lwama-sanctions lapha. Ngivumelana la iZANU-PF mayithi ama-sanctions selimaze ilizwe. Engikukhangela kakhulu ukuthi ke ama-sanctions lawo ngoba ayifakele ama-individuals namakhampani ama-individuals lawo kuyacacanga kusobala ukuthi ke wonke umnotho welizwe bawuthathe bawuqoqela kulawo ma-individual baqoqela kulawo makhampani okuyiwo ahluleka ukufunctiona ngendlela e-right. So kuyakhomba kusobala ukuthi libone inkohlakalo ekuma-politician akithi ukuthi imi kanjani ngoba umnotho onke lo usendaweni eyi-1 kubo labo bantu labo okuyibona namhlanje asebe fightela for survival yabo namakhampani abo abanganandaba nje lokuthi kube lezi nguquko ezithini. So ke into ofanti nga siyayibheka ngeswe lukhali yebo baqinisile impela ama-sanction wona alimazi kodwa ke ikakhulu amakhampani wona lawo yiwo ayinkinga kakhulu ayenza ukuthi ke umnotho welizwe ungafunction ngoba iZANU-PF system le iwuva shotu bawuva yonke into eselizweni ingene kibo kusystem yabo. So uma isikube kusystem yabo wonke umnotho lo awusakwazi ukurotate ubuyele back to ebantwini ukuthi bawusebenzise bayawuva futhi bawuvele outside country.
Bazali labalaleli lezihlobo zonke nje u-Studio 7 abasakazi bethu abasakazi endawo ezimnandi kakhulu ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi. Lihlale njalo isaziso kumnandi kodwa uNtunkamile osithandekile bonke uChris Gande siyalibingelela lonke kakhulu ngothando olukhulu. Hlalani njalo lingathi nabasakazi bethu lawo bonke abalaleli bengadinwa sibambane nini ukuze sisusizane uPF eUniscape bengelizweni kuphela ikunguqunusela ukuthi amabandla wonke kabe inhliziyo onye moya munye kuze besuse isitha lesi seZANU-PF. UNdebele okhulumayo.
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwele Melika, uMongameli Joe Biden usecele iCommission ebona ngezokuthengiselana eFederal Trade Commission ukuthi icubungule ukuthi akula bungilimbani obenziwayo ngokuqonga kwentengo lokhu na. Intengo yokudla le mpahla kwele Melika isiqonga mihla lemihla. UBiden ulobele iCommission le ukuthi kulobufakazi bokuthi kungaba kulokuqilibezela ukwenziwa ngabanye abathengisa amafutha la. Sixoxelo landela ukwenzakala kwele Melika, uMnumzana Difa waJabi Bhango Dube saqala ngokumbuza ukuthi ukuqonga kwentengo yokudla lempahla lokhu kungaba kubangelwa na ikwehluleka ukuvuselela umnotho kukamongameli Joe Biden.
Uthi umbuso kamnumzana uJoe Biden babukhande ukuthi yiwo owenza ukuthi isimo sibe ngalesi ngalesi simo esikiso kulamalanga noma kulezi insuku. Angiboni ukuthi kungabe kuliqiniso lokho. Ukuthi kuze kufike esimeni lesesikiso ikakhulukazi seinflation kulezi zathu eziningi kakhulu. Ifuyeli ezamafutha ziyabandakanyeka ukuthi kungabe kungezi zinye zomthelela ikakhulukazi oyiwo ongumgogodla wayo yonke into. Kodwa ke nxa singakhangela iMelika lapho ethola khona amafutha ayisikho lapho ukuthola khona ilizwe elifana laboEngland, lamazwe lamanye aseEurope awatholi ndawonye lapho ukuthola khona ilizwe laseMelika. Ngizaphumzekeliso njengeEngland amafutha iwathola amazwe afana laboNorway, labo Middle East khona ngale lapho bathola khona icrude oil yabo okungayisikho lapho okuthola khona ilizwe laseMelika. So inflation le ilembandela eningi kakhulu okuhlangela lesimo esesibe kiso esisabe sibheki enkulu kakhulu kwezomnotho ngenxa yesimo kade sikhangelane laso isimo secorona sisayenza ukuthi izinto eziningi zingasebenzi, ama factories amaningi angasebenzi. Into esiyenze ukuthi kuthe nxa soqalisa ukuthi izinto zibuyele ukuthi zisebenze kwathola ukuthi inflation isisiba phezulu ngoba idemand yezinto yiyo esisuke yabe phezulu. Kodwa ayisiko ukuthi mhlambe kule lizwe elilodwa elingakhonjwa ngomuntu ukuthi yilo ilizwe elilayenza ukuthi inflation ibe phezulu.
Nxa sikhangela intengo yempahla lokudla ekhanya isiqongile emhlabeni jikelele, khona ngapho ungasitshela ukuthi khona kunjani?
Lalapho kusenjalo babugande, intengo yempahla lezinto nje eziningi ziya ngokuqansa. Kodwa njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi into kakhulu eba ngumthelela ekuthenini izinto eziningi ziqanse, ukuba ukudura kwezinto kwenziwa ukudura kwamafutha. Ukudura kwamafutha alalawo mazwe afana lamazwe aseMiddle East ayiwo alo aproducer kakhulu icrude oil. Icrude oil eyiyo egcina isizithi nxa isipurify bese kuphuma petrol labo diesel labo bani bani. Yiko lapho kuba lo mthelelo omkhulu khona kakhulu. Lakhona hapa kusafana lakhona ngapho eMelika ukuthi ukudura kwezinto sekusiya kusiya phezulu kakhulu. Isinkwa into eyayithengwa ngemali eyayincane kakhulu kodwa kathesi isinkwa sesiphezulu kwe 1 pound. Kube sesithi into efana lefuel, ifuel kungakaqaliswa COVID ifuel yayikuba 1 pound kodwa kathesi ifuel sibo 1.45 okulinani eliphezulu kakhulu. Okungangokuthi ngabe kukuthi ayisiko lokhu mhlambe okunye ukuthi mhlambe ungaduli kwefuel.
UMnumzana Difa waJabi Bhango Dube ngolandela ezenzakala kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abasekeli bemandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba uMnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe eNkayi. Amazwi kaMnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle abokuza aduduza abeZimbabwe kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya. inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali ngamadola emelika ngamachumi amahlanu kulabo ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.